Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 21 mfufu 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umlandeli webandla lezano PF usehambise umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba esithi wangena esikhundleni ngokungekho emthethweni ngesikhathi wayemele abe umongameli kungumnumzana Phelekezela Mphoko. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance Mnumzana Nelson Chamisa uthi kulo muntu angamqambanga ngegama ofuna abulawe.
Umuntu mina engamnakanela yilaba ababusayo.
Isithunywa se-United Nations esiselizweni siqhubeke sihlangana labaphathi ntambo bakahulumende kuphela. Kuzalwa Nkomoni.
Lesi sithunywa se-United Nations imibono esizaphuma layo yena le ezinto ez sithole zisenzakala eZimbabwe ukuthi ke amalunga eMDC Alliance yabebotshwa echaywa ekidnetshwa emasinko. Sikhuluma kanje sokusenzakala eMtare njalo ukuthi izimoto zabo ke ziyathelwa inhlamvu ziyadutshulwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Webandla lezano PF usehambise umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba esithi wangena esikhundleni ngokungekho emthethweni ngesikhathi wayemele abe ngumongameli kungumnumzana Phelekezela Mphoko. USibeth Musengezi ucele umthethwandaba ukuthi ubambe ngamandla ibandla lezano PF ukuthi lenze umhlangano oqoqwe ngokusemthethweni ngoba wenziwa ngomnyaka ka-2017 wawungekho emthethweni. Umsengezi uthi umhlangano lo waqoqwa ngumnumzana Patrick Chinamasa khona kumele uqoqwe ngumgcini sihlalo webandla. Uthi njalo ibutho lathi lihluthuna umbuso laqamba amanga ukuthi livikela wengumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe kuzikliwi ezazemgombolozele khona kungasikho qiniso bezifunela nje umbuso. Udaba lukaMsengezi lolu luzahlulelwa ngelanga elingakaqanjwa. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kulo muntu angamqambanga ngegama ofuna abulawe. UChamisa uthi umuntu lo nguye oqoqe imizamo yokumbulala ngombhobho eMtare ngolwesibili. Eloba enkundleni yokuxhumana iTwitter izolo, uChamisa uthe omadubula behlulekile ukumbulala ngoba evikelwe nguNkulunkulu. Uthe njalo ukumbulala kanye lodlakela iMDC Alliance ethi lwenziwa ngabasekeli bezanu PF akusoze kuqede inkinga uZulu weZimbabwe abhekane lazo. Kungakhathalekile lesehlakalo sangolwesibili, uChamisa uqhubeke ehlangana labantu esigabeni seManicaland izolo. Lanxa abasekeli bezanu PF beke bavimba umgwaqo behlabela ingoma bethwele amabhakane bevimba ukuthi adlule. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalo Sisiziba uthe abasekeli bebandla lakhe badibane labezanu PF baze babasusa emgwaqweni ukuze imoto kaChamisa idlule. Udlakela oluqondiswe kuChamisa labasekeli bakhe lolu luqale ngeviki edluleyo emaswingo lapho uChamisa kade ehlangana lenkokheli yomphakathi ekhulumisana loZulu. abe ZANU PF bona bathi ayisibo abenza lolu dlakela lanxa nje oqoqa inhlelo zebandla le ZANU PF umnumzana Patrick Jinamasa etshele intatheli izindaba ngeviki edluleyo ukuthi abasekeli bebandla le ZANU PF bahlasele uChamisa ngoba ebezama ukukhulumisana labo bona bengafuni. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana wambuza ukuthi kambe kungaba kungubani lo uChamisa athi nguye ozama ukumbulala.
Hayi, umbuzo wakho unzima. Aluba usenelisa ukuya uyabuza uChamisa yena ngwakhe ngoba mina engakwenza ukunaka ngikunakanela. Umuntu mina engingamnakanela yilabo ababusayo ngoba sesihle sabona le ndlela abasekeli bebandla lezo abenza ngayo. Kwahle bethi hayi lapha kulamanga ungathi bakhona abakufihlayo. Asikezwa lamapolisa esithi kumbe aya investigator ayazama ukuza ukuthi khona ngubani ozame ukubulala umuntu ngoba akula muntu kumele abulawe ikakhulu eZimbabwe ngumholi ngomkhokheli umuntu wonke nje kumele azizwe evikelekile nxa engasavikelekanga amapolisa kumele ayiphakamele into leyi azame ukuthi abone ukuthi abantu bayaphepha bavikeleke. Engimaziyo mina ongabe thanda igazi ocatshangelwa yimi angabe ngayisuye yilaba ababusayo ngoba yibe sikwaziyo ukuthi babulala even abakhokheli bakazaphu ezikhathini ezidluleyo abasapota kazaphu wabulawa ngama-80s osithi malunga babulawa ngengozi emoto ezingazwakaliyo. Yibe ngicabangela ukuthi hawu mhlawumbe ngoba lo nkomo yena ngokwakhe wayengupresidenti kazaphu laye wakugijinyiswa yibona laba ababusayo. Kungenzakala ukuthi yibo, kungenzakala ukuthi kayisibo, kodwa kangikholwa mina ukuthi kulo muntu ongazuza noma yini ekufeni kuka Chamisa ngaphandle kwabona laba ababusayo. Ngiyacabangela ngiyanakanela.
EMDC Alliance ithi o United Nations osadag labo African Union kumele bangenele kudaba lweZimbabwe ekuqedwe udlakela lolu phambilini kokhetho. Ungathini ngalokho?
Bona siyakuzwa ukuthi abantu abavela khatshana bengazama ukuzongenela bakhulumisane lezano. Kodwa kangikhola ukuthi kuyasiza sikhuluma sinje ukhona urapporteur we-UN ukhona la yakulandileyo kodwa lezi zinto ziyenzakala noma ekhona. Mina engibona ngani kuqakathekile ukuthi abantu beZimbabwe kumele bona baphakame sonke singuZimbabwe sibambane sibe yimbumba sivumelane ukuthi sesivikela amalungelo ethu sesilwela amalungelo ethu ukuthi ahlonishwe. Yikho okungancedisa ukuthi isizwe lusakheke ukulinda ukuthi kuzavuya usizo luvele zulwini kumbe livele UN kumbe livela ngapi kangikhole ukuthi kuzaphathisa ngoba lezi nhlangano zonezi nesifuna zizosincedisa umongameli wethu uyahamba kizo ziyamrecognize uyisikhulumi khona ngale endabeni ezishiyetshiyeneyo. Kangikhole ukuthi zingaphathisa kakhulu. Okungaphathisa ukuthi thina njengabantu siphakame sizame ukulungisa izinto ezisikhathazayo sibambane sibe yimbumba sitsho njengabantu thina sifuna ukuthi ilizwe lethu lihambe ngandlela thize silandelwe indlela sikwenza sibambene ngoba abantu balamandla utshintsho lonke luvele ebantwini kaluvele phandle.
Igini njengoba ulilunga lezaphu ngapho kuyini eliza kwenza alubana lithe lahlangana lodlakela olunje nxa selikhankasa?
Esikunakanelayo uzaphu nxa esephuma kuCongress yikho lapho kuzaphuma khona kubotshwe amaqhinga lamacebo okuthi sizivikela njani nxa sihlukuluzwa lokuthi sithole umkhombandlela wokuthi siya ngapi njengebandla lezombusazwe. Konke lokhu izinto esikhathi sizaphuma kuCongress leyi esizabalazo. Okwakhathesi ngeza engiphawule ukuthi kuyini okuzaphuma kodwa ngiyakwazi ukuthi kukhona okuhle, kukhona okuhlelekileyo, kukhona okuzavunywa futhi kukhethwe ngabantu okuzaphuma kulo mhlangano omkhulu esilayo ngefikezayo.
Umnumzana Mthulisi Hanana uhlaziya ezombusazwe njalo elilunga lebandla lezaphu. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Isithunywa se-United Nations esiselizweni siqhubeke sihlangana labaphathintambo bakahulumende kuphela. Uluhlu lwabantu abazahlangana lo nkosikazi Alina Duhan olusezandleni ze Studio 7 luveze ukuba iviki yonke yonale uzahlangana leziphathamandla zikahulumende kuphela. Asenelisanga ukuthola uluhlu lwakhe olwemihlangano azayenza ngeviki ezayo. Egambe, unkosikazi Duhan uzaphuma lombiko obalulekileyo ngodaba lwezijeziso zenotho na. Sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ovela United Nations esiza lapha ezocungula indaba yama sanctions ngibona engathi uzathola udaba oliyilo sibili lwamampela ngenxa yokuthi ufikele ezandleni ezimqolo izandla ezizwe ezaziyo ubana ukuhamba njani njalo lokuthi izijeziso lezi zibangela njani ubuhlungu ebantwini bakuleli eZimbabwe. Ukufikela kwakhe kumongameli lokuya kugajelwa kwahulumende kuminister we justice parliamentary affairs lalabo ke abazaqhaza ngiqondisa khona mbona ngathi yindlela epheleleyo phela pho akusoze kube into ebingaphelela nxa ebezahanjiswa ubona laba bantu abayibo abavele bencedisana ukubiza ubana isijeziso lezi zibe khona kusafuze hayi ebantwini bona labo abayibo sibili abatshawa yinto yona le yama-sanctions. So ngibona ngathi hayi ufike kuhle kuzahamba kuhle njalo.
Lona udaba lwama-sanctions ulubona njani? Lungaba luyilo yini olubangela udubo elizweni ikakhulu lokhu okukhulunywa ngabebandla lezanu PF?
Udaba lama-sanctions yinto ephilayo ngempela. Njalo nxa ulukhangele luchaya noma ngubani noma ngubani. Lokwana bakutshoyo ngesilungu ukuthi targeted sanctions ayisikho. Mina nginje ngiyamaza umuntu olahlekelwe ibhizimusi ngenxa yokuthi khona inkampani yake ilapha eZimbabwe oyalelwe ubana asebenzelane labantu baseMelika lamanye amazwe eEurope khonale. Polo umuntu kasomuntu wezepolitiki, kasomuntu ongubani, umuntu nje kazana ozihlaleleyo ozenzela ibhizimisi yakhe. Kodwa unqatshelwe ukuba nasebenze ngenxa yokuthi bona inkampani yakhe ivela eZimbabwe. Baningi abangakutshela le mzekelo sengikhuluma ngayo abayehluleke ukusebenza ngenxa yodaba lwama-sanction. Pho nxa usukhangele khonoku uzabona ukuthi naye ama-sanction yinto ephilayo njalo yinto elimaza uluningi lwabantu kwelakithi lapha eZimbabwe. Ngakho ke yinto okumele ilungisiswe. Ye kungabe kunokunye okukhona phakathi into njengama i-corruption nakonke okunye lokwa okubangela futhi ukuhlupheka, kodwa lawo ama-sanctions kuyingxenye yokuhlupheka kwethu kwelalapha eZimbabwe.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Lesi sithunywa se-United Nations imibono esizaphuma layo yena le ezinto esithole zisenzakala eZimbabwe ukuthi ke amalunga e-MDC Alliance ababotshwa echaywa ekidnetshwa emasingo. Sikhuluma kanje sokusenzakala eMtare njalo ukuthi izimoto zabo ke ziyathelwa inhlamvu, ziyadutshulwa, imihlangano iyachithizwa, bayachaya benziwane. Mbona ingani yikho isithunywa lesi esiza kuthola sitsho njalo nxa sithembakele sichasise ukuthi izo izinto ezenza ukuthi lawo ma-sanctions abakhala ngawo angaphephuki ahambe njengamazolo azahlala ekhona, ngoba kulocuku elizweni leZimbabwe uhulumende kaMnangagwa, uhulumende weZANU-PF, locuku uyahlukumeza abantu, uyachaya abantu. Abantu abasavunyelwa ukuhlangana baxoxisana bafuna ukuqoqa, abantu abasavunyelwa ukukhetha amabandla ezombusazwe abafunayo bayachaywa, badutshulwa, bagejinyiswa, yachithizwa leyo mhlangano yabikhona. Izinto ke enithemba uzibonile zona lezo, lanxa ikhulumisana labantu, nithemba ukukhulumisana labantu iZimbabwe yonke, wakuthola khona lokhu ukuthi kulocuko olukhona olwenzakalayo, kukhona ukungavunyelwa kwabantu ukuthi ke babe lamalungelo abo oluntu agcweleyo, baphanjaniswa ezimpilweni zabo malanga wonke. Yikho izinto ezikhona zona lezo azahamba lazo. Ngingazike ukuthi United Nations iza kubika ikuthini kumbiza kubambazi ngayiphi indlela khona lokhu kuyabe sokwenzakala eZimbabwe, ngoba yona United Nations iphela ikhuthaza ilungelo loluntu. Ilungelo loluntu kumele luqale khona la phakathi ubonakale ngohulumende nalo khala ama-sanctions ukuthi kambe na uyahloniphana ilungelo loluntu. Yikho kuqala khona ngesilungu kuthiwa charity begins at home.
Lona udaba lwama-sanctions ulubona njani? Lungaba luyilo yini olubangela udubo elizweni ikakhulu lokhu okukhulunywa ngabebandla leZANU-PF?
Udubo elizweni olukhona lubangelwa ngama sanctions uhulumende weZANU-PF awethesa abantwana beZimbabwe. Yilo udubo olukhona lawo ma sanctions abakhala ngawo, yebo kambe sizwa ngawo, kodwa aqondane labo beZANU-PF ke lama companies abo ayiwo ke ayenza ukuthi abantwana beZimbabwe ke bahlupheke bathathela amalungelo abo. Akusela ke amalungelo oluntu eZimbabwe, abantu abasavunyelwa ukuhlangana bahlala emhlangano, abantu abasavunyelwa ukuthi bake baqhubeze amabhizinisi abo ngendlela eqondileyo, batshelwa ukubana bacharge njani, basebenzise iphi rate, kodwa irate naleyo engasebenzi. Yikho ke kunengi nje okubangela ke ukuthi imnotho yelizwe uyehle, hatshi la ama-sanctions abakhuluma ngawo. Ama-sanctions akhona ayiwo amakhulu yena lawo uhulumende weZANU-PF ethesa abantwana beZimbabwe, hatshi la avela ngaphandle.
Umnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MTC Alliance, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakoBulawayo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kuthi abangamachumi amahlanu, 50, babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwa igciwane leli ngelezigaba ze-Manicaland le-Matabeleland South. Abalichumi lane, 14 ngasigaba sinye. Kubikwa kulabantu abafika phose inkulungwane ezilichumi, 9,808 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19. Kuthi abazinkulungwane ezilichumi lane, 14,212 bahlatshwa ijekiseni yesibili.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa izolo ufungise uMnumzana Sibangumuzi Sixton Khumalo ukuba ngumphathintambo wezenzakala ehofisini kamsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. UMnangagwa uphinde wafungisa uNkosikazi Dendai Ruth Walker ukuba ngusikomiti wezomhlaba iLand Commission. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uze wavuma ukuthi kulokudonselana amandla kubandla lakhe emhlanganweni wePolitbureau. Leli phephandaba lithi uMnangagwa ukhuze abalwela izikhundla kulokusuthisa izifiso zikaZulu, wathi bengaqhubeka lo mkhuba lo bazajeziswa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani basakazi beStudio 7, siyabonga kakhulu umsebenzi elisenzela wona omuhle kangaka. Mina ndiza kukhuluma ngama-security eZimbabwe. Kanti akula mthetho yini omela ama-security? Kuthiwa ngasukuzakambi bona umthetho uyahola i-10,000 RTGS ulemuli uyabhadala ama-renti namagedi, kodwa ihale 10,000 RTGS. Jua leze TTU angibonti iyakhangela nje ama-security. Khangela nkini msebenzi, but ama-security ayiwakhangeli. Zamani ukunceda shuwa abantu bathole nzima labo. Asikulala behlezi ezitulweni belinda, belala bevula amagedi busuku lemini, kodwa bengatholi lutho, kubuhlungu ngani.
Livuka njani balaleli beStudio 7? Livuswa nguNhlanhla Mahlangu eBotswana lapha eFrance Town. Livusa bonke abahlala emalunku eLupane. Ngivusa umama uNhlanhla, ngivusa unkomo RJ, ngivusa umdala uNdevula usathulani, umaluma uPaul Ngwenya oyinyanga, lo mzamo uJabu Ngwenya othanda utshwala. Ngithi ngiyalivusa kunjani ngapho ngapha kuyachisa kodwa lezulu liyathembisa ukuthi likhona ngithi mina isikhazo sambe ngicela ukuthi government yakithi ngabe isilungisela umgwaqo wakithi osuka elupani usiya kwesivalo ezitolo umgwaqo wathi sikuza izulu imoto akazikwalisa ukuthi sihambe ngesikhathi sezulu umgwaqo ifile lama bridge angikhona kufile konke kunzima kakhulu driver bathwala nzima ngicela futhi ukuthi government yakithi ngabe isilungisela idamu lakithi elematama ladatshulwa ingwenya sele 20 years ladatshulwa ingwenya lokhu engakaze lilungiswe abantu bathwele nzima kakhulu lenkomo zithwele nzima kakhulu nkomo zihambe uma ngomude zisenatha ichangane kule ngwenya futhi bengicela ukuthi igovernment ngabe iyasilungisela ngiyabonga
salbonani balaleli lapha inkomo ndikamina ngicela ukuthi ukungibuzele wena mbeni ungabuza okungcono kuleyinye ikhampani okuthiwa yi-agent e-South Africa okuthiwa yi-RP i-RP for Africa ichaphaza abantu okubuhlungu ibathathela izimali okuthiwa ngizibhadala ama-taxes ngizibhadala i-NASA bathi abantu bakhona bangahamba bedinga izimali zakhona kazikho kazibonakali kodwa kuthiwa kubhadalwa i-tax cela ukuthi mhlawumbe ungabuza abantu be-tax uminista we-tax uminista welokana we-finance uncube ukuthi kambe kukhona kuyenzakala ukuthi kule mali ekhitshwa kwelinye ilizwe ibhadalwa kwelinye ilizwe kuthiwa nge-tax ungibuzele labe-ZCTU ukuthi kulabantu yini abathiwa baphuma abangena amanye okuthiwa babhadala iunion bephandle bebhadala iunion yeZimbabwe na yikho khonokho engakwaziyo engakubuzisisa nxa kusenza ukuthi ungababuza abantu bakhona uma ukwanisa ukuza abe-tax or ukwanisa ukuza abe-ZCTU ukuthi kuyenzakala na kukhona na uma kulama kufuneka ama-proof sizacela abantu bakhona bewalethi ama-proof ama-payslip okuthiwa kwakubhadalwa i-tax kubhadalwa i-ZCTU ngiyabonga
Studio 7 ivuka njani iZimbabwe yonke lomthwakazi wonke bengithi ke ngikhulume lo magalela mafa kancane ukuthi akaboni ngani ukuthi umqondisi into oyithumayelayo ivangeli oyithumayelayo ukuthi inceda yena iphinde izonceda abantu bakhe ukuthi mhlaye wavuke eshonile umagalela mafa lento le izosala isebenze abantwaneni bakhe ukuthi abantwana bakhe umagalela mafa bethole imisebenzi bethole izikhundla laye lapho engakhitshwa esikhundleni lesokiso uyisithutha umagalela mafa kusasa bavuka bemkhiphile bafaka umuntu eshonile esikhundleni lesokiso mase bemkhiphile sezaba sefana lenjalo yani izobe sikhonkota kakhulu isingaphandle komuzi kodwa isichayo ekhaya yaphumela phansi ikhonkota singaphandle into umagalela mafa oyenzani ukuthi umqondisi ulwela thina umphakathi elwele yena elwele abantu bakhe elwele izizukulwane zakhe umagalela mafa kodwa uqeda lapho uyamjikela ngenxa ukuthi yena uphiwa amacoin lawo waphiwayo for manje sewumuntu osejikela umqondisi zwanini bantu bakithi if ma ukuthi uthole isikhundla lapho khona ngcono udle uvele uthule udlele wedwa uthule ngoba kusasa awazi ukuthi ilanga liyavuka liphume kuphi liyavuka ilishisa onganani rokuyavuka kubanda okunganani zamani ukuhlakanipha bomagalela mafa yabona
Studio 7 linjani hayi ngiyalibingelela ngegama lenkosi ngibingelela bonke onto ngamile inkomo labo bonke abasakazi bethu e-Studio 7 ngisithi hayi hlalani linjalo basakazi ngilithanda kakhulu ngoba kalithathi hlangothi kodwa ngiza kukhuluma kakhulu ngendaba yemthwakazi Republic Party imthwakazi Republic Party abantu kabayizwisise kabantu abayi-understand bengayithathi ngokuthi iyatribaliza abaqale babekwazi injongo yemthwakazi andubana bezayifaka ibala lokuthi iletribalism i-tribalism yaqala nini yaqala mhla kabani mhla ilizwe lithathwa ebantwini abamhlophe kwahle kwaqala i-tribalism iqala ngabantu bempumalanga so namhlanje sesithole lathi upresident wethu emthwakazi Republic Party osivula amehlo sesingabantu abatribalizayo ukuhlakanipha kufunakala eZimbabwe so nanku ngiyaduguzela kakhulu ebantwini bamathebelelendi labanye abasemashonaland khona ngayo ukuthi madoda khwezana amasoksi libuye ngapha sizoyakha ilizwe silungiseni okwethu madoda siyekeleni ukuba lokho esivukela komakhelwane siyalungisa izibazi abanye zinezethu inkomo zifohla siyakudla amabele abantu engicelayo ke ukuthi bonke abantu abakomthwakazi abagoqa amasopi babuye bengabi le ndaba lokuthi kumbe kuthiwa imthwakazi libandla elingakabi lamandla kwezombusazwe amandla ayethu so kufanele ukuthi babuye sincedisane singabantu bemthwakazi singadonselani kungabi lokuxabana engikuthandayo kakhulu ukuthi baba umoya ukhulume ukuthi iqiniso kaligede bonini njalo uma ungumuntu othanda iqiniso awusoze ubalekele iqiniso ngobulizwe hayi nansi iparty yethu imthwakazi asiyivotele nini 2023 kono ke siza kuthola kuningi ngiyabonga ngisonke nasisukumeni siyevota mina vele le muli yami ngifuna ukuthi sihambe siregister sivotele ibandla lemthwakazi Republic Party ukuze sibe kwazi into esiyifunayo elizweni lethu ngiyabonga
libonani balandeli kanye nabasakazi be-Studio 7 okhulumayo ngu-DKs bakithi izanu iyabonisa mpela ukuthi imali iyayichaphaza ithi zivule amaqembu amaningi kangaka just nje ukuthi khona izodisturba amaqembu eqiniso ibumbe ozanyanyana bebe baningi benikezwe amanye amagama ukuthi nje umuntu ongayaziyo athi liqembu lezimbusazwe konke lokho esikuzwayo lokho angifundi ukukubamba ukubala ngamagama kodwa bakithi yekani amaqembu abunjwa uma sokubhekelele ukhetho siyabonile phambilini amaqembu anjengalawa after ukhetho kunyamalala ungasakwazi ukuthi kuyapi izanu nje yona etshontsha izimali izonikeza abantu ukuthi vula iqembu wena vula iqembu wena akukho konke lokho khohlwani ngakho inamathele emaqembini akhona lanxa kungayiwa ku-election
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ucwaningo olusanda kwethulwa luveza ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump ulosekelo olukhulu kakhulu kumalunga ebandla lama-Republicans. Lokhu kube sobala ngempelaviki lapho uTrump ayenze khona umhlangano we-rally esabelweni se-Iowa. Inkulungwane zabantu ezibuye emhlanganweni lo zicele ukuthi uTrump ancintise njalo kukhetho oluzayo. Siqoqele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi olandela ezombusazwe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, uTrump lokho elamandla sibili kakhulu kuRepublican Party. Kuliviki edlulileyo ubebatshela nje ukuthi iRepublican Party ibisifile endi yena nguye oyivusileyo esithi kumele bembone. Lakanye sibini ama-Republican ebengani ahliwa uClinton wayengani uphambili endiyena wabuya wadlula wahluthuna after 2 terms of u-Obama. So kulelo sibili ngani uqinisile ngokuya phambili ukhetho lolu oluzayo asazi ngoba banengi even ama-supporters akhe labo abafuna ukungena uDeSantis weFlorida kodwa la futhi last week uthe ekhuluma kwangani hayi umtshela ukuthi engangeni kodwa mbona ingani abantu sebediniwe ngaye ambona ukuthi yena la uzagcina engena mbona ingani ama-Republican azayenza i-compromise kungene omunye kodwa i-Trumpism ngani ikhona for a while yet
kodwa nxa sikhangele okwenzakalayo siyabona ukuthi ungani ulamacala amaningi angagcina ephazamisa umkhankaso wakhe ubona ungani akusoze na kumgwenqe lokho okwenzakalayo kathesi
amacala akhanya ekhona kodwa angiboni upresident engumuntu upresident weAmerica egwetshwa esiyangena ejele kwala uDick Cheney nampana oEnron uDick Cheney wazwadukula umngane wakhe ebusweni uBush la baqamba amanga abantu nje labantwana be-Iraq ambona upresident weAmerica ebotshwa umengena ejele lokhu okunye amacala akhe will actually embolden his base and bengaze bevumeli ukuthi aphenduke he may cause more chaos than he did previously. So angiboni ama Republican ngoba uMitch McConnell bonke abasamfuni sebeke batho and they blame him for the chaos. Kodwa asazi sabona ukuthi kuzala nkomoni.
UMnumzana Mkhululi Ndabambi sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umlandeli webandla lezano PF usehambise umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba esithi wangena esikhundleni ngokungekho emthethweni ngesikhathi wayemele abe ngumongameli kungumnumzana Phelekezela Mphoko. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.